Angiboni ukuthi iZimbabwe Electoral Commission lanxa kuthiwa iyehluleka ukulungiselela ingehluleka ukulungiselela ama-by election akhanya emalutshwane kangaka. Angikuboni kangako. Yebo kambe bake benza amaphutha kodwa lanxa kuthiwa bayehluleka angiboni bengehluleka ukuqoqa ama-by elections. Angiboni sibili kungabe ehlula ngoba amalutshwane kakhulu okokuthi lami nginje unganginika lo umsebenzi ngiqoqe iqembu lami ngingawaqoqa nje kuhle ama by election lawa ama akho maningi okumangalisayo ngaphandle nje nxa kuyikuthi mhlawumbe kabala mali kumbe mhlawumbe kukhona okunyoka bekukhona nje ababezama ukukwenza kodwa kamboni besiba lesizathu sokwehluleka ukwalungiselela
wona amabandla ezombusazo ikakhulu aphikisayo ubona ungani kusiyafika ukhetho ayabe elungiselele na okuqotho kumbe kulokho kulokudonselana ungabangela ukuthi anqotshwe
amabandla aphikisayo angiboni kulento ebambekayo abazayenza okwaqala ngibona ababhizi kathesi abanye eMDCT baphoselwe ithambo yihulumende okhokhelwa ibandla lezanu PF ubajikela ithambo izinja ziyalumana ngalokhu phela bomonzora bayalumana babanga imali bagijimisana emakhoti angiboni ukuthi attention vele ikhona ekhethweni uattention amehlo asemalini badle phana babangisana imali laba babandle litsha sibonile kuvika edluleke ku nomination court labo beletha ama candidate amabili amathathu sibona ebulenjini lapha sokuthethiswane kakhulu ngapha kobulawayo sokuthiwa hey u professor Welshman Ncube ngwemthwakazi babe lokho bedle phana besenze njalo kanti nxa besenze njalo ibandle lezanu PF liyaziwa vele ukuthi nxa kungama by election bayenza lokho kungathi ngesilungu they summon strength sabo sonke bayenze konke abangakwenza ukuthi banqobe ngendlela amabandla aphikisayo ayenza ingxaba ngxoza ngakhona le confusion belokho besilwa bona bodwa bephikisana bedonselana abanye baletha ama candidate ngamabili angiboni ukuthi ngabantu asingabathi thina ba serious ngokhetho ungani nje ngabantu abenza amadlwane nje kuphela.